Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 kuMabasa 2023 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesi-CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500.
Usuku abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeTwitter wahlawuliswa ifayindi yamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500. Umantshi uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
UMahere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapholisa atshaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMahere ufunyanwe lecala ngumantshi umnumzata uRaymond Were yena othe njengegqwetha eselisebenze okweminyaka eminingi, uMahere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMahere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola emelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMahere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elicala. Igqwetha likaMahere umnumzana Chris Mike uchasisa ngokugotsha kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMahere kagotshwanga ukucala lokuqala elokhubo waloba amanga ngenjongo yokuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamantshi uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. Umike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokuba waloba efuna ukudelela amapholisa utholakale lecala wabhadaliswa imali efika $500. Sesibhadelele imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le SACCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kwamayere lecala lokugwetshwa kwakhe.
Isizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhoti, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist kwaye lecala elinjalo kodwa iHigh Court yafika yakudismissa yathi ayila kuqala. Ngamafitshane abantu badidekile, sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi sizakwenzani, kodwa isinto enkulu ukuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kamayere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngalentambama ukuze engavalelwa, akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba weHigh Court kusukana ezilandelayo. Ukudliwa kukamayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala esefikisa umnyaka evalelwe eSkurubi Maximum Prison laye ethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje bekuyi-nomination yama-representatives okumelamela abantu ukhetho lokuyayo. Usuku abantu bafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa-ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu, abantu bebebazi abantu asebenominathiwe, but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athathe i-form anominate. Okusuke kwaba lusupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi, njalo ikakhulu lelane lilomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani. Njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani, ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma naye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens, ngibonanga nayo kusilona qiniso ukuthi bekungama-citizens, ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle koBulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani, yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi lanxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngaphi.
Asibonanga okunye okubi, kodwa sibone nganethi kulabanye abantu ebefuna ukuzadisturba behluleka.
lisiya chona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka nguntulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke ezigabeni ezinhlanu, ngoba ama-primaries lawa kaqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela e-Insiza North, lapho ummeli walesi sigaba edalela ephalamende umnumzana Farai Taruvinga azabhuqana khona okwesibili lowayengusikomichi wekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetholwa kuqala, kodwa umoya wakhonona ngokuthi waqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu-PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele ilunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu-PF esikuthi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa udemokrasi, ubana nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale, angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi i-Politburo ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu ade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzwile okuthiwa yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umqondo, sikhangele izinto ngendlela zonke, asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-runners azayenziwa kwezindawo lapho okungazange kube lesidingo sakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yibo asebezamela ibandla lethu leZANU-PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini, ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu, ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota. Kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process, into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho ke akula muntu esingathi kumbe udliwe, kodwa siyakwazi ubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu leZANU-PF. Yindlela esikhangena ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo eleZANU-PF. Asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezijiyejiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Ye, siyakwazi bengaba khona abangakhonona bethini, kodwa njengoba ngitshilo siyavula thina internal process. Unxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili, ngoba yikho esikukhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee, sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission, uJustice Priscilla Chikumba, utshele idalela ephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. ngaphandle kwalokho uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kodwa amalunga edale leparlamente amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kweZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima ngenxa yokuthi uhlelo lwevoter education luhamba lungabi lula ezigabeni akwenza ukuthi abantu abaningi bengabi lo bengalandzeleli ukuqhatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe iconcern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqhakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi la lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwedlula kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini eZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okathi siluhamba kahle angila amafigazi engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma centers abo besiya abhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusaze ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum eba khona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bamele endaweni eziphakemeyo eParliament la kubo Senate khona ngale. Ya siyananzelela ukuthi iblitz ingabe siphelile yebo kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezivalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili kule social media kulamaposta kulamaflyer abangafaka emdulini befaka endaweni ezijeneyo kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia Sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba we Supreme Court abathathu abesifazana. Okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba nguJustice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini, abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe, abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuke ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono yizigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-human trafficking yinto embi kakhulu, ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli bethenjiswa imisebenzi, besiya eNgilandi, besiya eMelika, abagcina bese-Middle East, bagcine bese-Asia, bagcine besezindaweni lapho abavalelwe khona, bathathelwa amapasipoti babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi, basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abawasebenzisayo bazuze imali, basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbi ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations amazwe omhlaba wonke jikelele avumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yikujezisa laba ababenzayo lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhukwa ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo bacine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa, ungathi ngabasakhulayo nanco?
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana, ubone kubhodiswa okunye okubhalwe ebulenjini ku-inthanethi kuthiwa kule scholarship kulani, khona laphana ugcina usuthengisiwe ukade usithi wena kule mfundo ugcina usuthengisiwe usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye indawo. I-human trafficking iyinto embi kakhulu okumele ilwiswe, ilwiswe yibo bonke abantu. Kudingeka izinduna, kudingeka osobho, kudingeka abalisa, kudingeka o-MP lamakhansili, abafundisi, i-civil society, bonke abantu kunye lohulumende. Ngakho ngadingakaliyo kule mpi ngoba imele ifanele inqotshwe. Bayaphela abantu, bayathengiswa, kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa, bathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba. Bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlawumbe bathengiswa abantu phakathi, uyathengiswa ngaphandle kwelizwe, uthengiswe futhi phakathi kwelizwe, uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumente Ncube yokulwisa ukwephula kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa-ke uhulumende simbone sukuma ekhuluma nge-human trafficking, kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo, ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nale ndlela esimuzwe ekhuluma ngayo. Ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba uSikhala, uvalelwa isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo, kwephula amalungelo abantu. Zinenge izinto nje, ukuvinjelwa kwemihlangano yamaphathi, lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo, lendlala elizweni lazo zonke izinto. Zinenge izinto uhulumende afanele azisukumele. Lanxa i-human trafficking yimbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo
umnumzana esidlela ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxelaye ehobulawayo kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lenkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson osebhilithane owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi iPeak Performance Coach ngesiNgisi
ngapha e-UK ngithiwa yi-Peak Performance Coach kuyini khona lokho ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa amabhizinisi ukuthi benze amabhizinisi abo bele-confidence angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle bele-confidence ekwenzeni ibhizinisi yabo bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi ibhizinisi yabo ibe profitable abantu abaningi nxa beqalisa amabhizinisi basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but bengakwazi ukuthi ibhizinisi iqhutshwa njani injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala amabhizinisi besiya phambili beqhubekela phambili be-profitable belenzuzo ezintweni abazenzayo
ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene kubhizinisi
Mina i-background yami bengumuntu ose-banking, ngangisebenza e-banking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana nenhlupho eziningi. Ngoba izinto eziningi asizake sizifundise. Asizake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekele phambili umaketha njani. Kufanele ube lani nje. Even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani. And ngathi sengikhangela izinto ebentwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa madlutshwana amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu erana 5 years so kumbe ukuthi sibone amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles so injongo yami yokuthi sibuilde ama-legacy building principles sibe lamabhizinisi aqhubekela phambili not only for but for izizukulwane nezizukulwane
abantu bayeza yini kuwe uyathola yini ama-customer adinga usizo lonolu oluphayo
ama-customer maningi kakhulu mina yimi engelazo isikhathi ngoba I can only work with so many people ngoba ngendlela engisebenza labantu ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months so asiyenzi o-quick fix sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi ubone ukuthi umuntu ngisuke la sengifike la simfundise lama tools lama techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana nalo hlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani
kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizimusi njalo tholakala ngapi wena
abantu engabaxwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed wenzile ukuthi ube successful ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power so nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili mina ngiyatholakala kuma-social media you find ungadinga uSehlile Gumbo Kingston ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661 ungatholakala iwebsite we are redoing it ngoba sile launch which is coming up we are relaunching the business Epic Performance Coaching we are relaunching it with an updated website so iyabe isirana in the next 4 weeks and we've got so many exciting things ezokuthi abantu beqhubekele phambili siphakamise isizwe sakithi
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi sixoxe laye eseBhilithane ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeno Gumede Saidi ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.